Ngesikhathi umhlaba unanzwa ilanga labesifazana ele International Women's Day, abeZimbabwe bona bathi bazizwa besancindezelwe ngendlela ezichiyeneyo enhlangothini zempilo, ikakhulu ezimulini lapho abathi udlame oluqondisekibo, i-gender-based violence lokhe kuludubo oluqhubekela phambili elizweni jikelele. Bakhala njalo ngokwendiswa kwamantombazana besesebancane. Omunye wabomama laba ngunkosikazi Charity Moyo owelupane, uthi umthetho kahulumende kufuze uqiniswe ikakhulu ekuvikeleni amantombazana.
Abantwana bayahlukumezwa, bagcina bengena kumarriage besesebancane.
Omunye wenkokheli yenhlanganiso yezakhamizi eWange Residents Association, unkosikazi Sifiso Sibanda, laye ukhala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezimulini.
Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngakuyatshintsha khonokho ukwenzela ukuthi omama labo bathi loba lapha bahamba khona bangahlali besethuka, kungabi ukuthi wonke umuntu ongubaba obona umntwana oyinkazana ubona inyama yokosa nje ukuthi azidlele kuphela.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi laye umumethe afanayo.
Silokho sihlangana nale nhlupho ze-gender based violence, silokho sihlangana nale early child marriages endaweni ezithiyeneyo. Abanye lokho bengakwazi ngamalungelo abo njengabomama.
Umphathi Ntambo ogatsha lwabomama unkosikazi Monica Mthwanga izolo utshele intatheli zindaba ukuthi lanxa uhulumende esephume lemithetho ehlukeneyo yokulondolozwa kwamalungelo abesifazane, kusese kunengi okusamele kwenziwe ukuze zifezeke indingeko zabo.
Asifuni abantwabethu bahambe umango omude besiyafika esikolo, njalo sifuna beqeqeshe singajiyi loba ngubani emuva.
Okhokhela inhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, laye ukhala ngezinga lokunanzwa kwabomama ngokungaphelelanga, ikakhulu kwabazithweleyo, imidlezane kanye lengendlela abathola ngayo ukudla okwakhayo. Uthi njalo lokhu kubisela emuva intuthuko yelizwe. Uthi kwabazithweleyo bona njengenhlanganiso bafisa uhulumende akhiphe imbadalo yendleko yezibhedlela lapho sebebeletha, njalo baphiwe igazi kungelambadalo. Uthi kumele njalo bafundiswe ngamalungelo abo kwezenzalo lendaba zemacansini ukuze bazivikele ekudlengelweni ngomkabo labemuli. Phezu kwalokhu, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition laye ithi kumele imithetho iqiniswe evikela abesifazane kanye lelungelo labo. Inhlanganiso yezokhetho eZimbabwe Election Support Network yona ikhale kakhulu ngokwehla kwenani labesifazane ekuphathe kweni kwezombusazwe. Linhlanganiso ithi kukhetho lomnyaka ophelileyo kube lowesifazane oyedwa oncintise esikhundleni sikamongameli, okuveza ukungaxhaswa kwabomama kwezombusazwe. Indikimba yokunanzwa kusuku lwe-International Women's Day lonyaka ikhuthaza ukuxhasa abesifazane ukuze bebe lengqubekela phambili, ngesiNgisi i-Invest in Women Accelerate Progress. Kusasa kuzaba lombuthano wokunanza leli langa edolobheni Victoria Falls. Ngimele iStudio 7, ngise Victoria Falls, ngikunokuthaba Dlamini.